Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhlazi ku-17 Ngcwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe ukupha abantu ukudla embuthanweni yamarali ayisiko kuthenga amavoti okuyikwephula isisekelo selizwe na? Sihlaziya lolu daba lengcwethi kwezemithetho.
Kodwa ukufida umuntu obuye eralini journey ayibona ukuthi kungaba i-vote buy. Ngaphandle nxa sekunempuphu, sekunempuphu engaphekwanga. Impuphu, you know, lezinto ezingaphekwanga esezinikwa abantu eralini. Lokho kuyenza kuyi-vote buy.
Lanxa usikomitshi wamapholisa umnumzana Godwin Matanga esithi umumo oselizweni ulungele ukhetho olukhululekileyo, abanye bathi abavumelani laye ngoba abantu makhaza besethuselwa njalo kulodlakela.
I-postal voting imele yenziwe njengalokhu ukhetho luqhutshwa ku-polling station. Kumele kube lama-political party polling agents abamele amaqembu aphikisayo leli sesihlalweni, ama-observers abantu abazimeleyo, abenhlanganiso ezizimeleyo, abamasonto.
Abamabandla ahlukeneyo abazancintisa kukhetho lwalo nyaka kunsuku eziyisikhombisa ezilandelayo koBulawayo bathi bayasuthiseka ngamalungiselelo okhetho njalo sebelungelele ukuya ekhethweni abazanqoba khona.
I so far ukhetho luluhle, uthule, is very peaceful, is very exemplary, that's very good. Ukungabelwethu wethu wathi khona hayi ufuna election ibe peaceful and is peaceful and that is really really well.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lamhlanje siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane ngezokhetho oluzaqutshwa ngeviki ezayo ngolwesithathu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Kambe ukupha abantu ukudla embuthanweni yamarali ayisiko kuthenga amavoti okuyikwephula isekelo selizwe na? Ibandla lezanu PF lipha abalandeli balo ukudla ukubalisa inyama yenkukhu, isinkwa lezembatho zebandla emhlanganweni yamarali phose wonke. Isisekelo sombuso sithi kulicala ukuthenga amavoti. Sixoxe lengcwethi kwezemithetho umnumzana Kucacaphulu olilunga lebandla le-CCC. Saqala ngokumbuza ukuthi kambe ibandla lezanu PF lingali sephula na umthetho.
So kana ikufiti miyako, wakufilo kutana. Beto kufuwa henda kwa hindi, abandu manga heralini mtaunu. Manga sali heralini lapana kusechezwe. Beto kufuwa nifkansu kutivase. There's no problem. But the problem ilo kona, ikuti nilafe kuna makonyeti. Lezi mota, ez hambas, nika mande zinzi, ne mala ini. Metiwa maraisi, metiwa ugusha, kuchene, kutua ugusha, noku, nina kuniga wena. Umenu ifoteli. That becomes 45. So it's context. Beto kufuwa nukuti, i-social welfare ngalelo langa ithe ukuthi iqhube i-program yayo. Ngayeva ukuza umbuzo lo e-parliament, Chris. Kwaphendula kwathiwa no, but kungumsebenzi we-social welfare ukuthi iqhube umsebenzi onjalo. And sasibone khonokala ku-abuzwa ngesikhathi zama-election. Ama-program asesenziwa kwezinye iindawo ezithize. Ngesikhathi sama-election, ama-program akade vele engenzakali phakathi kwesikhathi. So there's abuse of the system in that way. So usesiyakhangela, uyakhangela i-content, Chris.
Kodwa lokho esikubonayo kusenzakala lezinsuku ukuthi lapho okuba khona lo mhlangano we-rally wezanu PF, abantu bayaphiwa i-chicken, bephiwe isinkwa lamanzi le-drink. Singathi kuyini lo?
Mina lokhetha ngibona ingazami emaralini vele abantu bayasitho lami yinje ngangathi ngingathola abantu besuka kuconscious yabo beralini ewhite city. I must make sure ukuthi nxa irali liphela they group somewhere and we give them something to eat. Remember babesuka ezindlela eliseni phela bathola lokho laphana bengahlanga. So as long as abantu laba beseralini bengamasapoti ezani, I don't see any problem. I-problem iba khona nxa ukudla lokho kungaphuma kunikwa abantu edolobheni lasasithini abantu abavele bengayi eralini ngibone ngayo nxa sekunjalo kuyazo kuyi-vote buy.
asingeke sathi ivote buying yini nxa sikhangela ukubana abantu injongo yabo ukuthi balande nje ukudla kuphe.
Ye, abantu abanye basebelanda khona ukudla bengalandi okwenzakala khona voting. Lokho kubangela ukuthi abantu ezindlini bayalamba ukudla ukuthengeke. Abantu abaningi sebeseqisa izikhathi zokudla ngoba ukudla akusatholakali, they can't afford ukuthi bathenge ukudla. Kodwa ke nxa kuyake kuserali ngoba even any other party, even the opposition, ikwenza ukuthi nxa ungabuya eralini yethu kulesikhathi laba abantu abahamba baye kudla khona. Asikwenzi nje kuphela ngenxa yokuthi thina singenawo ama-resources akhona. Kodwa ukudla kuyake kuseralini ngoba abantu abaseralini kulusizi ke ukuthi kulabantu abazabuya bazothatha kuphela ukudla lokho bahlale. So I think it's a fine line. I-vote buying ileyana eyokuthi ngiyakhumbula mina wawulala izimoto ebusuku kuma-shopping center. Uthola abantu sebebuthele baphana izakhamizi sekuthiwa bamele baphiwe ukudla amarole elayinile. That i-vote buying esisayibona ndikhona iyenzakala isikhathi esiningi. Nasemakhaya ngiyakhumbula sihambele ematopo abantu behlela behlezi kuma-shopping center lapha kuyesihlaza kuthiwa bamelele ukuthi uzabuya ukudla. As a way indlela yokubagcina khonapho ukuthi bangabi exposed kweyinye i-view engaba khona. That is vote buying. Ukuthenga ukudla injongo kuyikuthi omunye umuntu umkhange ukuthi azokuvotela yiyo i-vote buying. Kodwa ukufida umuntu obuye eralini genuine ayibona ukuthi kungaba i-vote buying. Ngaphandle nxa sekunempuphu engaphekwanga impuphu lezinto ezingaphekwanga esezinikwa abantu eralini lokho kuyaze kuyi-vote buying.
Lo ke ngumnumzana kucacaphulu ingcwethi ecubungula ngezomthetho obixoxa icingweni lestudio 7 uphulu ulilunga njalo lebandla le-CCC. Ngesikhangele olunye njalo udaba lwezomthetho lezokhetho umkhokheli wamapholisa umnumzana Godwin Matanga uthi yena kulokuthula elizweni njalo ukhetho luza qutshwa kungela vudlakela. UMatanga uthi yena utshele inhloli zokhetho ezivela kumanyano weSADC lo weCommonwealth izolo ukuthi lanxa kulezehlakalo zodlakela lapha lalaphaya ezigoqela ukubulawa kukaChitsunge zilutshwana izehlakalo lezi okokuthi azingeke ziphazamise ukhetho. Kodwa ibandla le-CCC likhala ngokuthi amalunga alo ayahlukuluzwa endaweni zelizwe ezijiyeneyo ngamalunga ibandla le-ZANU-PF. I-ZANU-PF yona iyakulandula lokhu. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Lanxa ukwethusela kungakukhulu njengaseminyakeni eminye esake sayibona kakutsho ukuthi kakula kwethuselwa. Baningi abantu abethuselwayo, baningi abantu abatshaywayo, akukhulunywa nje kuphela. Kodwa ke inhlanganiso ezizimeleyo labakhangele ngokhetho bakukhulumile lokho kakhulu, sikubonile kusenzeka kuma-district wonke nje. Kulabantu abethuselweyo, kulabantu abatshayiweyo, kulabantu abahlukunyeziweyo ngendlela thizeni. Kanti ke kasingakhohlwa ukuthi ziningi indlela zokwenza umuntu acine ethethe isinqumo akade engasaze asithathe nxa esiyavota. Ungamncitsha ukudla, ungamkhumbuza ngegugura wundi, ungenza nje noma yini umkhumbuze ngo-2008 konke khona lokho kuyabe kuyukuphinda udlakela. Yikho esikubona kuqhubeka. Kakutsho ukuthi kungatshawa komuntu kethuselwanga nxa kusizokhethweni. Ziningi indlela zokwethusela abantu, ziningi indlela zokuthi abantu bavotiswe ngenkani bengafuni ukuvotela lokho abangakuthandiyo.
Abavela kuSADC la kuCommonwealth abazehlola ukhetho bafike elizweni izolo, kuyini kahle kahle okumele bakufake ilihlo?
Ngesikhathi abafika ngaso umonakalo vele suwenzakele, kunengo sekwenzakele okade kungasoze kwenzakale ngabe babefike kulesikhathi. Siyabona nje, sibonile njalo amaqembu aphikisayo evinjela ukuthi akhankase abambe amarali ekhululekile. Sibonile ukuthi emsakazweni lapha e-ZBC lasema-newspaperni kahulumende amaqembu aphikisayo kakhitshwa ngendlela efaneleyo nxa ekhitshwa abesolwa. Sibonile laphana njalo ukuthi abantu bethuse ngokuhlaselwa ezindaweni ezihlukahlukeneyo ngakho ke nqabe fika ngalesi sikhathi okunengivele sekonakele kodwa ke sona lesi sikhathi abalaso kwabasebenzise babone ukuthi kuyavotwa ngendlela ekhululekileyo ngalolo suku kuyabalwa ngendlela yakhona ama results announcewa ngesikhathi njalo ahambisane le ndlela abantu abavote ngakhona kodwa umbonakalo vele sudalekile sokwenakale kakhulu ngendlela abangasoze bayiguqule njalo
Sibone iTRIPC ikhala ngokuthi amapolisa aseqalisile ukuvota ngeposo aphoqwa ukuthi avotele ibandla lezano PF kodwa abezano bayakulandula lokho ungathini ngalokho
I-postal voting imele yenziwe njengalokhu ukhetho luqhutshwa ku-polling station kumele kube lama-political party polling agents abamele amaqembu aphikisayo leli sesihlalweni ama-observers abantu abazimeleyo abenhlanganiso ezizimeleyo abamasonto abavela ngaphandle kwelizwe kanye labo bonke nje ababefuna ukuthi ngokusemthethweni babone ukuthi ukhetho luqhutshwe ngendlela efaneleyo ngokuba nxa kungekho abantu elinye ilihlo elibonayo kulula ukuthi labo abavota nge-postal bethusele bagcine be vota ngendlela kade bengasoze bavote ngayo lokho akufanelanga kubuye kwenzeke njalo kanti ke kade sikhona lokho kwenzakeleyo kuzaba yimbangela yokuthi kube lempikiswano ngemphumela yokhetho kuzaba ukuthi izwe leli liphile ngaphansi kobunzima futhi kwezenotho kwezepolitiko kuza kwenza ukuthi kungabi lemsebenzi kungabi lempilo eqondileyo yabantu eminyakeni eminye elandelayo ngu-5
Lo ke ngumnumzana efidlela Ncube ohlaziya izombusazo ubeqoqa icingweni lo ntungamile inkomo e-studio 7 ekobulawayo. Kwelunye njalo udaba lwezokhetho abamabandla ezombusazo ehlukeneyo abancintisa kukhetho lwalonyaka oluqhutshwa ensukwini ezilutshwana ezilandelayo ngolwesithathu luzayo. Kobulawayo bathi bayasuthiseka ngamalungiselelo asebewenzile sebelinde nje usuku belesiqiniseko sokuthi bazanqoba intatheli izindaba e-studio 7 u-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo
umhlaba wonke ubheke ngelihlo lokhozi ukhetho olukhulu lwaseZimbabwe lokudinga amakhansila amalunga edale lephalamende lomongameli welizwe Abazamela amabandla abo bencintisa kukhetho lwalonyaka kobulawayo bathi abasabuquthi ngoba selubaphuzele usuku lokuqhutshwa kwalolu khetho ukuze baqale ukusebenzela uZulu abakuthembisayo manje ngesikhathi bekhankasa Oncintisa lamanye amabandla emele ibandla lezanu PF eCountry Park umnumzana Mthuli Ncube uthi uyasuthiseka ngamalungiselelo okhetho wobulawayo
hayi so far ukhetho luluhle uthule is very peaceful is very exemplary that's very good ukungabele wethu wathi khona hayi ufuna election ibe peaceful and is peaceful and that is really really well
Umnumzana Andrew Ndlovu oncintisa edinga ukumela inkulumane edale lephalamende engowebandla lezaphu uvumelane loNcube
Mina sengisebenze kakhulu kunkulumane constituency angizange ngibone idlakela kimi le coverage bangiyenzele ye-media yonke nje kimi hathi besisebenzisana lamapolisa labezekhi so ngikhangelele ukunqoba mhla ka 23 August
Unkosazana Thokozani Khuphe webandla le-CCC uthi sebekhankasile okweneleyo ngakho balesiqiniseko sokuthi bazanqoba
ukukhona ukuthi iground sokusetshenziswa amaZimbabweans wonke aseready ukuvotela iTRIPC iTRIPC vele isiwinile mhla ka 24 August siyabe sino brand new president sino brand new economy sino brand new currency sino brand new Zimbabwe
Abenhlanganiso ezizimeleyo ezikumsebenzi ophathelane lokhetho ezinjengeZimbabwe Election Support Network iZesni bathi bayasuthiseka ngokuqhutshwa kwamalungiselelo okhetho lwalonyaka kobulawayo uma kuqathaniswa leminyaka edlule. Isikhulumi seZesni esikhokhela abahlola ukhetho kobulawayo umnumzana Thembelani Dube uthi amalungiselelo enziwa ngokuthula
sibona nje abantu belungiselela ukhetho ukuthi bafuna ukuyavota njengakathi ezinje siphuma khona apha abantu ukuthi balungisele ukuthi bayi-observe ezindaweni ezijiyeneyo nxa sikhangela nje i-general atmosphere ama-political parties ukusebenza kwawo nxa bekhankasa sibona ngantu iningi liyazikhankasela kuhle kungela kuphazamiseka siyakwazi ukuthi esikubonayo esesikanti siyakunanzelela ukutshiswa kwamabhana ikakhulu awe-opposition nxa sikhangela amalanga la adluleyo namhlanje ngibona ngantu akulo amabhana atshisiweyo akanezenishamisa lapha koBulawayo
iningi lithi amalungiselelo okhetho aqhubeka kuhle koBulawayo wayo okufakazwa ngabahamba benamathisela amaphepha omkhankaso besithi basebenza ngokuthula lalabo abahambela abantu emizini yabo bekhankasela ukuvotelwa baqhuba lolu hlelo ngokuthula. Abe-commission elawula ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission labo bayaqhubeka ngohlelo lwabo lwemfundiso mayelana ngokhetho. Bathi njalo sebefike esibangeni esiphezulu sokuqhuba ukhetho olukhululekileyo olulokuthula ngolwesithathu lweviki ezayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi yena lebandla lakhe leZANU PF bakhengelele ukunqoba kukhetho lwangeviki ezayo esithi ngoba imisebenzi kahulumende wakhe iyazifakazela. Umnangagwa ubesethula la mazwi embuthanweni werali eyenzelwe eMakoni South izolo. Iphephandaba lobulembu lezimlive.com lilodaba lokuthi ibandla le-CCC selisole ukuvota kwamapholisa lamabutho kungela amanye amabandla ukuthi bahlole ukuthi kwenziwa ngemfanelo na. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fadzai Mahere utshele intatheli zindaba izolo ukuthi balembiko njalo ekhomba ukubana amapholisa ebevota phambi kwabaholi babo. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ngilibingelela lonke ngamagama libaningi kakhulu. Lizizwe nje lonke libingelelile kakhulu ngomsebenzi eliwenzayo omuhle kangaka. Ngingalakho amaningi khuthaza labo abathi bona ngeke beyevota. Mina ndihambani levota, livotela iqembu elitsha. Ngoba le ndala selibone umuntu ofalisa imbuzi ezeleyo ukuthi izele izinyane leyini kulomehluko lembuzi emithiyo elisacabanga inxa izazalelisikazi. So liyanizele liduna le sithi izazalelisikazi. Asihambeni sivotele i-CC yimi uzamo zamayo.
Studio 7 linjani? Basakazi bethu kunye labalaleli labalandeli bonke bakastudio 7 ngiyababingelela. Bese ngithi mina Studio 7 sicela lisitshelele kumbe lisikhuzile abeziki ngizwe ngezwa last time kukhulunywa ukuthi amanamba baphiwa ngamakhampani abomakhalekhukhwini ayisikho. Mnangagwa amanamba waphiwa ngabeziki ngoba yibo phela ukuthi masirejista sibhalisele amanamba ethefoni. Waye benganika ama-opposition party usho ukuthi niziki vele la ngezanu already vele kasoze vele siphumelele ngoba iziki lezanu lobudlelwane. Siyakufisa ukuthi lati sizwe owesisi umbe MDC kumbwane ela icela ukuthi icale ivote lenkubox number 1. Ngiyabonga.
Yes, sanibonani bantu bakithi abahle. Ya sesiyavota ke ibisiwina ke iZANU PF. Lizobabona abantu labe belibavotela bona laba beZANU PF sebeqala ukuqhatsha ama security ukuthi babagade besidla imali yelizwe. Umuntu maye engeniswa ngabantu ekugcineni kasafuna abantu. Uma uzomdinga uzomtshela ngohlupho uthola i security yena akasatholakali. Libananzelele abahlakaniphile wavele bangabavotela.
Selibonani bahlakazi abahle linjani lonke la best studio 7. Zothanda ukuphawula ngalolu daba. Cela phela ama-audio lisivule lathi cela si nizophanda ukuphawula ngalolu daba lolu sokuthiwa amapholisa asevotiswa ngenkani. Kanti yona iZANU PF icabanga ukuthi yona ingasefuna futhi ukubusa manje. Hayi 5 years hayi singabantu nje eBezimbabwe 5 years ezibe singathanda ukuthi iZANU-PF ibe iqhubeke ibuse futhi ebenisebenzisa inkani into yonke nje. Hayi 5 years is too much, manje sikhathele siyahlupheka sinamsebenzi. Manje semazweni zama impilo kunzima lapho usebenza emazweni. But ithole iZANU-PF isathi lokhu isafuna ukukhokhela abantu. Ayikho into eyenzayo but ifuna ukubana yithi bekithi yona iyabusa. Phambili ngeZANU-PF lo muntu olandela iZANU-PF mina ngazi ukuthi uyabe njani kahle kahle. Ukuthi uduko lungaka uyabe ngaluboni. Ngiyabonga. Okhulumayo nguTrevor Lonze Botswana.
Siyabingelela kuStudio 7. Siyabingelela kuStudio 7. Banjani abantu? Ngizathanda ukuphawula kancane especially kakhulu ngendaba yeCountry Park. Bantu baseCountry Park linayinele lenhlanhla kakhulu okuqondana lomthuli Ncube ngoba nanguye umuntu obisa ibondi imali esibulela iZimbabwe kabuhlungu. Uzananzela ukuthi umthuli Ncube bakabazama ukumsearch eParliamente befuna umbono ukuthi yena akathwali yini amayusa wabaleka ophume baleka eParliamente kodwa ngumuntu lokho echuchisa ukuthi abantu baholiswe ibondi. So umuntu ongathi ulenhliziyo lobala abantu yena lo umuntu walahliziyo labantu umthuli Ncube kufuze ayangeke kakhulu abantu bamxotshe eCountry Park engabi lendawo lapha ngawina khona. Yibo laba bantu abavela emathebelelendi abayibona ababisa imithetho yonke leli ibona abantu encindezela abantu khathe sibabisa imithetho emibi enjengabo patriotic action lesikhona babisa imithetho emibi yibo bona abantu abavela emathebelelendi esithi thina laba bantu kabafunakali bangene eParliamente ngenisana abantu abaright abazwisisayo abazathinxa bekhayela umthetho bekumthetho bekumthetho oright ongasiwo ozancindezela abantu ngoba abantu khathe sibathwele nzima. Ibhondi leli liholwa yithi thina abantu yena umthuli kaliholi kaliboni kalidli vele kazi kalazi lokuthi imali enjani. Ake limxotshe eCountry Park bantu beCountry Park siyacela ukuthi umthuli engawini eCountry Park noma sokutheni lo mnanga kwakhe bayalahle izikhava zabo lezo. Siyacela abantu bakithi ngiyabonga okhuluma ngosibandi waselukubani konasirenti ngiyakubonga kakhulu.
Elinjani bantu bakaStudio 7 thina siyaphila lonke balaleli bakaStudio 7 okhulumayo unkosi khona Mpuphe ngibuya lapho ekhezi emaphisa la siyakuzwa sibili amavoti abantu cela abantu bayivota ngobuningi babo alathi siyabuya sezindleleni sizovota sibaningi siyenzele ukuthi lathi lizwe lethu libuyele kuhle leZimbabwe nxa mhlawumbe singathola ukuhlala kuhle kula manje siyadubeka semagangeni khonapha hlala sigijima ubusuku bonke badala bethu mana sivusena amakhanda siyevotela ilizwe lethu leZimbabwe abantwana babuye ekhaya bathole imisebenzi. Ngiyabonga ngingelela abantu abami uTokozani Lothuka lapho abakhona ngithi inkosi ihlale nabo ngingelela intombi yami yakondlovu lapho ekhona ngithi hayi sithandwa asiqhubeke sigcina abantwana kungangeneli usatane.
Ngingelela enkundleni ngithi litshona njani basakazi iZimbabwe ilizwe lezithembiso izithembiso ezasuka from usukela ngo-1980 abantu baphilwa ngaphansi kwezithembiso ezingafezekiyo izithembiso ezingasabantu ezingalethi intuthuko izithembiso ezithi khona iZANU iyahamba iyefakwa kuyigreda emgwaqweni okufileyo ithi qeda lapho ibisibiza abantu izobatshela ukuthi igreda le izolungisa umgwaqo abantu bakithi begida umnyaka wonke abantu bakithi batshelwa ngamabhodi ukuthi amabhodi alungiswa lama-airport lama-parliamente kambe lokho kusiza bani kuncedisa bona ngoba yibo abangena leyo parliamente lokho kuyizikhulu ezihlala kuleyo parliamente le bhoda lena ungeke uzijayisa ukuthi walungisa ibhoda ngoba siyayibhadalela leyo bhoda imoto zethu ma zingena lapha ziyabhadala imali eningi kakhulu futhi kambe ungatshela abantu ukuthi yintuthuko leyo kumbe ngokunye futhi ukukhuthuza abantu okukhona abantu silahlekelwa izimali eziningi lapha nebhoda ngalokho siyakwazi ukuthi nje abantu bakithi ngabantu abajabulela izithembiso ezingafezekiyo batshela ukuthi wasesilungise lokhu abantu bayagida umnyaka wonke kodwa lokho abakugidelayo kungafezeki sesikujwayele lokho isikhathi esiningi olunye uhlupho esilalo kulaba abantu bazitshaya izifuwa ngokuthi bafundile umbuzo okhona yikuthi sifundele ukuyaba luhlupho yini kwamanye amazwe kodwa yikho esizitshaya isifuba ngakho hayi bantu bakithi ibhola lilele ezandleni zenu uma kuyikuthi lijabuliswa yikuhlala kuphela ligidela into izithembiso sizahlala sinjalo size siye kufa kodwa abahlakaniphileyo babona ukuthi kufanele kube lenguquko.
Lawke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukuze Melika igqetha lalo owayengumongameli umnumzana Donald Trump umnumzana Rudy Giuliani ubikwa ephakathi kwezikwelede ezadalwayo kumela uTrump. Ngalokho uGiuliani ubikwa isithi uza kuya emzini kaTrump eMar-a-Lago ukuthi bayikhulumisa namathupha ngalolu daba. Kolunye njalo daba uTrump uthi uza kwazisa kuyona le iviki ukuthi uza kuba khona na enkunqoqompikiswano yamalunga ebandla lama-Republicans eyaqala ezayenziwa ngeviki ezayo eyakuqala. UTrump uthi kafuni ukuzihlupha ngali ngxoxompikiswano ngoba ekhokhela amalunga ancintisa kubandla lama-Republicans. Ucwaningo luveza ukuba ukhokhela ngokuyisilinganiso sokungamashumi amahlanu ekhulwini omlandelayo abe lesilinganiso esilitshumi lantathu kuthi abanye balesilinganiso esiphansi sokuthathu ekhulwini. Kodwa abanye bathi uTrump engancintisa uza kuba lula ukunqoba kulomunye ongayisuye nxa ezamelana lomongameli Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungela izombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni saqala ngumbuza ukuthi ubona njani amathuba kaTrump nxa emiswe lo mnumzana lo mongameli Joe Biden.
Umnumzana uJoe Biden nxa ungakhangela ukhanya engathi umkhumbi wakhe lo uzamile sibili ukugwedla-gwedla ngoba ungakhangela i-economy yelizwe leli ibingathi iyaphansi kodwa ke wazama ukugwedla-gwedla. Mina mbona ngathi usephutshile ngoba kathesi nxa ukhangela umnotho welizwe ukhanya ngathi ungcono kakhulu. Abantu bayasebenza, ama-companies adinga abantu bokusebenza, kula bantu bokusebenza. Imisebenzi mnengi ukwedlula abantu. So ke mbona ngathi ngaleyo ndlela ubambile sibili. Kuyasweleka sibili abantu. Njengathi kona lapha abaqhatshi siyaswela abantu uswele uzu mangala ukuthi kathi manje uzasetshenzelwa ngubani nxa sekunye. So ke ke kuyatshengisa ukuthi i-economy iyahamba. Ungakhangela le ndlela abaphapha ngayo kathesi ama-frame achina ama-holidays kuthini kuyaphithizela kuyahamba sibili. I-economy angibona ukuthi ingamsa phansi. Ngibona ngathi uyizamile sibili ukuyigwedla ukuthi ingaze yatshona isize ngathi iyandenda kathesi.
Asithi kusuke uTrump bese kungeniswa omunye uzancintisana laye. Umbone ngamnqoba yini umongameli Joe Biden omunye ongaso Trump?
Iqiniso lakho bekungathi nje ngathi inkundla yakhona ibekelwe bona bobabili ukuthi bake baphindane amaxhegu la, baphindane sibone, bake bangqikilana ngaphambili. Wehlulwa uTrump khona lokho angazange kuvume ukuthi wehlulwe. Bekufanele ukuthi kathesi babuye futhi baphindane njengakhona lokho sibone ukuthi bazangqikilana bayefika ngaphi. Kodwa ke njengoba kungaziwa ukuthi kungahamba njani, kungangena omunye, ukuthi kulaba abatsha basesebatsha. So abantu bangeke bakhethe umuntu omdala phambi komuntu omutsha. Mbona ngathi kungamkhathaza uBiden lokho. Laba ama-Democrats angaphinda futhi azisole ukuthi aluba ngabe bahle bakhangela ukuthi bafake umuntu omutsha. Kodwa ke labo bebesesaba ukuthi umuntu omutsha angaqondana noTrump uzadliwa. So bekumele ukuthi bona bobabili bona laba bake baphindane ke sibone ukuthi kuzawela ngaphi indulo xawuxawu. Kumbe kasozaphinda vume futhi uTrump ngokwesithathu ama-elections ukuthi uluzile. Sifuna ukukubona khonoko. Yikho engikubonayo babakani.
Siyabonga mnumzana Rafael Mthombeni ocubungula izombusazwe esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo-7:30. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzizwa njalo ebulenjini ku-www.voandebele.com. olivalelisayo nguChris Gande.